siyabonga ejonga lichona njani mthwakazo muhle siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 4 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afihla imali emabhanga akwamanye amazwe. Idale lePhalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazikhona ulimi lwabantwana. Umfanekiso ophume kuphephandaba leThe Chronicle ugcunula abanengi abathi weyisa abesifazana besindebeleni baze bangena esitaladeni betshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank umnumzana John Mangochka uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani afaka izimali emabhanga akwamanye amazwe echiya aweZimbabwe. UMangochka wethule lawa mazwi eHarare namhla kumbiko wakhe ophathelane lezemali i-monetary policy. Umnumzana Mangochka uthi nyakenye uZulu ususe imali engange $684 million eZimbabwe eyisa emabhanga akwamanye amazwe kwathi amankampani wona asusa imali engange $1.2 billion elizweni. Lokhu ngokunye okubangela ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeke usadalala, kutsho uMangochka. Ngalokho uthi kumele ilizwe livuselele umthethwandaba okhangelane lokuthonisa amacala aphathelane lokuchaphazwa kwemali. Wengeze wathi kudala kuqala nje kusasa umuntu oyabe efuna ukukhipha imali edlula i-$10,000 ebhanga kumele azise ibhanga kusalelanga ngaphambilini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Mathimba kuthikera.
Kumele sidinge indlela ezokuthi umnotho wethu usebenze ukuthi silungise izinto lapha eZimbabwe, hatshi ukuthenga phandle kwelizwe njengalokho esikwenzayo khathesi. Lokho kungenza ukuthi ezinye izimali zinakale lapha, kodwa into ezinge-externalization nxa into ezepolitiki zingamanga kuhle abantu besaba ukuthi bagcine izimali zabo phakathi kwelizwe. So kumele uhulumende abekwazi ukuthi into ezepolitics kumbe ezombangazo lazo zenza ukuthi abantu babesaba ukuthi nxa izimali zethu zingabanjwa lapha ngohulumende bazahluleka uzithola kumbe kungenzakala sibili ukuthi amadola wonke akukhonvetwe ukuba ngama-yuan nokunye okusabisayo. Abantu sebele-experience yokuthi amazimdola abo kasatsho lutho khathesi. So kumele uhulumende abuyise ezingathi ngama-confidence boosting measures okuthi abantu babe neqiniso sibili ukuthi izimali zabo ngeke zathathwa ngohulumende kungela compensation.
Uthi njalo uMangochka kumele kusungulwe njalo imithethwandaba ekhangelane lokuchaphazwa kwemali esingathi ngama-economic crimes courts. Uthini wena ngaleli nyathelo?
Inyathelo lelo sike sakhuluma ngalo eminyakeni ezayo nxa lisakhumbula. So kungenzakala sibele ukuthi linyathelo esingathi inyathelo elizaba lengqobela phambili, kodwa abantu abachaphaza izimali abaningi bangikhona bakuma-parastatals angiboni uhulumende waseZimbabwe e-prepared ukuthi aphangise ukuthi athathe laba bantu abafake emthethwandaba, ngoba ukunye ukuchaphaza kwako khona kubenefit iZanu-PF kathesi.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi kwezenotho sixoxela esesigodlweni iHarare. Iphephandaba leThe Chronicle namhla limise umsebenzi umdwebi walo okhangelane lokudweba imfanekiso ehlekisayo kumbe ama-cartoons ngemva kokuhlaselwa nguZulu phezu komfanekiso ophume ukanya uhlambaza abesifazana veMathebeleland labe Midlands. Umfanekiso lo ubulabesifazana ababili abahle bese dlula kubhakane elibhalwe ukuthi izikolo zeMidlands leMathebeleland yizo ezisemsileni nxa kukhangelwa ukuphumelela kwabafundi lonyaka. Omunye wabosisilaba obesithi komunye lanxa nje isigaba lezi zingaphumelelanga kwezemfundo, kukhona lapho eziphumelela khona kwezinye indawo. Abanye bathi ababili laba babonakala njengamakhikhitha. Ngalokho umfanekiso weChronicle lo uveza abesifazana beMidlands leMathebeleland njengabantu abangelandaba lesikolo njalo abathengisa imizimba abangaziphathanga. Umhleli waleli phephandaba uxolisile kuZulu enkundleni yeTwitter wazisa ngokumiswa umsebenzi kukamadweba. Omunye wabasole iphephandaba leli ngunkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza.
Ikhathuni leya siyithakazelelanga kakhulu ngoba iyeyisa okokuqala, iyeyisa into eziningi. Okokuqala, iyeyisa abesifazana abeMathebeleni labeMidlands. Izobuya ithi abantu babesindebeleni labeMidlands abafundanga. Ize buya iyeyise umuntu ongumama nje ibisihle isisiba yinhleyise iyakhohlwa ukuthi wona abantwana bafeyila nje ngoba ikhathini lethu khona itshengisa ukuthi wona abantu kuphuma ukuthi iMathebeleland leMidlands yikho lapha kufeyile khona abantu kakhulu ku-O-Level, impumela ye-O-Level esikhuluma ngayo. So isikhitha begqoke izibhebhezana ezibambayo, omama labo ababili behlekisana besithi kodwa noma sisuke sifeyila kodwa emacansini hhayi singo-number one kuyasithi awuthathi umklomelo. So iyeyisa owesifazana ukuthi eMathebeleland leMidlands kasifundanga esikwaziyo ngomacansini kuphela.
Like lakhulumisana laye yini umhleli waleli phephandaba?
Okhona ukuthi kahle umhleli wekhronika ebengabambi ifoni, okhona nje ukuthi sizabona senzeni amalanga naso isha i-statement kumbe njengeoza siye kwenze siyekwade ngicela ihlumpile isizondo okungakanani khona ngale chronic bese besifuna ukuthi awu-out the whole day asikwazi noba sifihlela, kodwa bengasifihlela kodwa njengeoza lezi nhlanganiso ezithunde kuthele kangaka sizabune khashe ukuthi khona baya-apologize kumbe ba-explain ukuthi bakuthatha ngathi banikele ubufakazi because lapha sibona kanini i-constitution eZimbabwe ayikuvumeli ukuthi discriminate abantu kangaka. And ukuchaphulayo kakhulukazi ukuthi abantu abethu bafeyila nje kungenxa yezemfundo ezingamanga kahle, kungenxa yezemnotho ezingamanga kahle, abafundi abantwana beseklasini bayaxoshwa kawubhadalanga, bayahambe ngekhaya akula muntu osebenzayo, amabhuku akayeneli. Ngakho ngiyakutshela ukuthi ngakhe sesixoxisana ngemande nje ukuthi wona abantwana bebekhomplaina bethi ngifunda esikolo lesi ngiyaphibha lo muntu ohlala eNjube, mina ngihlala eNtumbane, sile homework sishayisa ngo-5 kumele ngithe ngiyenzile sasa, so kumele ngikopele phansi kumbe ngimekele ayibhala omunye ayibhala ngilale ngihambe ubusuku. Kodwa i-cartoon le ikukhohliwe khonokho yabona ukuthi yenze inhlekisa ngamaNdebele nabantu bemidlenzi nabesifazane. Zikhona izinto ezingaba yinhlekisa, zikhona ngaso ngaba yinhlekisa, yet i-freedom of expression and i-freedom of speech ikhona, but ngeke uye khuluma ngento ebulalayo emntwini ngoba lokhu kubulala isizwe saseMathebeleland, ubulala isizwe semidlenzi. Ngaphuza ithi igugula undi ngabantu abethu bengafundanga awusuze bayindawo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla seWoza. Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende avela eMathebeleland namhla atshengise ukuthukuthela okukhulu edale ngababalisi athi bafundisa izikolo zeMathebeleland bona bengalwazi ulimi olukhulunywa kulesi sigaba. Sixhume ilunga ledale unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi ngalolu daba.
Besibuza uminista wezikolo ukuthi kanti kungani emandebeleni siphiwa abaqambisi abangazi ulimi lethu izini wahamba kubo matsawuti abantu amatitsha angikhona ngale abakhulumi ulimi olukhulunywa ematsawuti futhi befuna bakwazi ukuthi kanti isizathu kuyini uminista ulokora wasazisa ukuthi kathesi uhulumende uzama ukufundisa amatitsha e-Great Zimbabwe ukuthi bazi ukukhuluma lezo ndimi ezisesekeleni sombuso so zazise umbuzo ukuthi khona kanti basichasisele ukuthi basitshela ukuthi ematsawuti kobulawayo le matinoti kakula matitsha angathathwa ukuthi ayefunda ulimi lethu njengoba vele sihlala nabo ngoba sifuna amatitsha azi amasiko ethu wasesithi yena angeke asiphendula kumele simelele uminista odila ngezemfundo zaphezulu so indaba ayitshiyilenga so befuna asichathisele ukuthi kanti nxa besithi kathesi sikhuluma nje kunamatitsha afundiswayo e-Great Zimbabwe iindimi zethu zonke ziyi-16 le-sign language kanti bazafundisa abantu amatitsha esindebele kutho ukuthi yini asila matitsha esindebeleni yini
uthembisile ukubana bazalulungisisa lolu daba
hayi ukuthethe njengento njengelamsebenzi ngokuthi khona yena kungcono leyo mbuzo liyibuze uminista oyimfundo yaphezulu engxenye yena anganelisa ukuthi asiphendule so sile themba ukuthi kuliviki leyozayo kuzabe khona ke loo minista asazise ukhani kena uvele uthini ngoba sibona abantu abethu sebefeyila ulimi labazali babo ngesizathu sokuthi baphiwa amatitsha abangazi lolo limi
likhulume njalo ngodaba lwendlala ezikolo lapha esisenza ukuthi abantwana bengayi esikolo ngoba belamba emakhaya lakhuluma njalo ngodaba lwendlala lolu elizweni lonke nje jikelele ukubana kumele lulungisiswe ungachasisa kune
ye sivuzile ukuthi kunje nje kulabantu abayi 1.8 million abafuna ukudla so besifuna bakwazi ukuthi uhulumende usenzeni ukuthi abantu laba bathole ukudla uminister deputy minister uyasigadha wasitshela ukuthi khona yena hhayi kule mumbu osubuyile njalo umumbu lo usuholisha phakathi kwezulu kathesi buze ukuthi bona laba abaholisayo umumbu ngoba sonke siyazi ukuthi yonke into ekahulumende eholiswayo iholiswa abantwini bezane laba abanye abantu abangasebezane abaze bakuthola so bakuhambisa njani wathi khona yena no uvele kuyaholiswa so besifuna kwazi ukuthi uholiswa sikhathi bani njalo ngaphi
unkosazana Tabita Khumalo lilunga letale lephalamende engowebandla le-MDCT sixoxelaye eseHarare inkokheli yenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni e-National Vendors Union of Zimbabwe itshengisele esitaladeni seHarare namhla ikhala ngokuthi amapolisa athatha impahla yabathengisayo kanye lokubahlawulisa imali yokufumbathisa. Kubika uMavis Gama.
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Lawo ngabalunga phose amachuma amahlanu awenkokheli yenavuzi abesenza ama-slogan ngesikhathi befika eGumende Townhouse belencwadi yezikhalazo zabo bekhokhelwa ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Stan Zorwadza. UZorwadza uthi bafuna uphele umkhuba wamapholisa kamunicipala wokubahlukumeza ngendlela ezehlukeneyo ebathathela imali ngokubafumbathisa sikhathi sonke. Umnumzana Tinashe Sibanda ongomunye wabaphila ngokuthengisa izicathulo edolobheni leHarare ubekhona laye kulokhu kutshengisela kesizwe ukuthi utheni.
Loko kubanjelwa izinto yamapolisa ecouncil sithi kakume ngoba kathesi imisebenzi ayikho yikho ekusiphilisayo kunoko okuthengisayo so kufanele babone labo ukuthi umuma womkhathi wokho kathesi ume kanjani ukwenzela ukuthi lathi siphile sazisebenza but imisebenzi seyaphela akusela msebenzi abantwana baye esikolo sifuna okunye okunengeneyo ekhaya abazali babekhangele thina ukuthi sibanike imali khangele kunje so khangelela umuma womkhathi awusamangakuhle ukuthi engxenye izulu ale akusela iso kwinendlala so singaphila ngani nxa kungela ukuthi singathengisi thathela okuningi izicato sezathathwa eziningi angazange yabisela.
USibanda wengezelele esithi ufisa umunicipala azihluzisise izikhalazo zabo ngoba ezinye izehlakalo sezike zafika endlebeni zenkokheli kamunicipala.
Kazisebenze kuhle ukuthi xa bona besithi noma izindawo zenozi ezithengisela kuona kungcono ukuthi bathi sibhadale kusikona apho ngoba kathesi ungakhangela pho kuthiwa sisiye kuona akula ngitsho amakhasimar abuya ngikhona ngale ungakhangela ecoca-cola akula ikhasimar engabe ezothenga ungakhangela ngale holding bay akula futhi amakhasimar abuya ukuthi azothenga sikhangele futhi phesheya ngale duze ne-showground akula futhi amakhasimar azabuya azothenga so thina silapha phakathi yibo kulakhona kula ma-custom.
Osaphethe isikhundla sikameya weHarare ukhansela Wilton Janjazi nguye oyamukele incwadi yesikhalazo zabakade betshengisela laba. UJanjazi uthembisa ukuba bazahlala phansi njengomunisipala bahluzisise izikhalazo zabathengisa izitaladeni laba ekubuyeni kukameya Bernard Manyenyeni emsebenzini ngomvulo okuvikezayo. Osaphethe uhlangothi lokukhulumisana lozulu kumunisipala umnumzana Michael Chideme uxwayisa abantu labo ukuba bengabovuma ukuhlawuliswa imali yesifumbathiso ngoba lokhu yikwephula umthetho. Wengezelele esithi babophanga babike kuziphatha amandla zikamunicipala abenza lokhu hatshi kulindela ukuba umkhuba lo ufike kusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live talk bomama si ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umkhuhlane wemvukuzane. Thumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli bekubandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders bebele ngxoxompikiswano izolo lapho okuphume khona umahluko wendlela abadi bazabusa ngayo nxa bengakhethwa. Isidumbu sesifundisa kwele Italy ebesidingwa kusukela ngenyanga edluleyo sitholakele ngaphandle kwesigodlo sakwele Gibhite iCairo. Ababalisi beZimbabwe abadinga umsebenzi kwele Botswana babhekane lobunzima bokuthola indawo ngesikhathi uhulumende weBotswana esekhangela ukuqhatsha izizalwane zelizwe lakhe. Kubika uMartin Ngwenya.
Ka-2015 uphele isikolo eziningi kwele Botswana sikhumula amatitshala avela kwamanye amazwe, iningi labo kungabavela eZimbabwe ukuqala kwa-2016. Akula mehluko ngoba abaqhashi bebikwa befuna incwadi enikeza imvume yokufundisa kwele Botswana, i-permission to teach, engatholwa kalula liningi. Abanye ababalisi ababalika eZimbabwe ngenxa yesimo sokuphuza uhola kanye lokulahlelwa imisebenzi bazithola bevalelwe ngaphandle ngoba amathuba okufundisa enciphile. Izikolo ezimele zodwa zibeke inani eliqondileyo labadinga imisebenzi okubalisa, kodwa incwadi zemvumo yokufundisa asaphumi kalula kurhulumente weBotswana. Umnumzana Ozias Mvundla uthi yena ubedinga umsebenzi wokubalisa wesikhatshana eBotswana engene ekuqaleni komnyaka, kodwa uthola kuligwadule. Uthi umgceke ukuthi iBotswana isikhanyele kunikeza abantu abayo amathuba.
indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi laba abantu abakhabala msebenzi sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kukanti umnumzana Thamsanqa Malunga uthi yena ubephakathi kodwa ulahlekelwe umsebenzi ngoba engatholi imvume yokubalisa noma nje eqeqeshe okwaneleyo.
Kunzima ukuthi uthole umsebenzi wokuba ngumbalisi ngapha, especially nxa uvele ekhaya kithi-ke eZimbabwe. Uthole iphimithi yokuba ngumbalisi kovele kunzima ngoba ababalisi beZimbabwe babagxile yonke izikole lezi zangapha, ama-private schools.
UJoseph Ndlovu uthi uba ngumbalisi sekulahlelwe isithunzi ngenxa yendlela ababalisi abaphathwa ngayo. Uthi bazithola bephakathi kwelitshe lembokodo ekhaya kanye laphandle kwelizwe.
Ungakhangela if you compare ama-pay rates abo against i-poverty data line, ungathola ukuthi bangaphansi kwe-poverty data line as we speak. So ungabuye ukhathe further, kuzabanika uhlupho. Moreover, emazweni amaningi abasamkelwa kahle, uyathola ukuthi they are being turned back. So uhulumende onguye okufanele abaqhathe nxa esesenza le into, sibone ngani uletha ubunzima.
Uhulumende weBotswana uthi uzama amandla ukuthi anikeze imisebenzi yokubalisa ezandleni zabo abantwana beBotswana ngesikhathi ilwisana lokusilela kwemisebenzi. Uba utitshala eZimbabwe kusakhwabitheki ngesikhathi isimo sokusebenza siphansi bengatholi iholo ngesikhathi, kanti uhulumende uthembisa ukuquma iholo uma abantwana bengenzi kuhle emhlolisweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrongile eBotswana.
Abebandla elibusayo eleZANU-PF bayalwisana kuluthuli bebangisana izikhundla, abanye bexotshwa kubandla kuthi abanye ngabaxotshwa ezikhundleni zikahulumende. Amabandla aphikisayo lawo lokhu edabukene phakathi. Abantu makhaza bagcina sebezibuza ukuthi manje amabandla la kambe amele bona kumbe hatshi. Kambe bathembele kuliphi ibandla sibisibili? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 oxoxela abalwela ilungelo labesifazana unkosazana Febi Dube kanye lo nkosazana Julian Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Okukhona ukuthi abantu kathesi nxa abantu besilwa thina iphovo yithesi disadvantage. Abantu kufanele ukuthi kube khona omunye umuntu ababamba nayo, okufanele kube lokubambana. Kubele hayi khona ukuthi wonke umuntu ufuna ukubusa, njengakathesi ukuthi bayasplitter, i-opposition yangkhona iyasplitter. At the end of the day, ama-votes agcine splitting. Kufanele sibe labantu ukuthi abantu bebe decided ukuthi hayi funa ubani asithungamele. Kufanele simsekele, sikube lama-proper structures. Hayi khona ukuthi wonke umuntu ufuna ukuba yi-head. Akusoze kwenzakale kakuhle njalo abantu bengabe lobum ovu yibugovu obukhona okutshengisa ukuthi abantu abasikhakazeleli thina njengabantu. Bona bazikhangelela isikhwama sabo ngoba bafuna ukubenefit. So sifuna ukuthi kube labantu abale proper leadership.
Yasikhangele abantu beZimbabwe, thina ngapha eZimbabwe bayayazi into abayifunayo. Inkinga ikuma-reform, imithetho yakhona ekhangela ukhetho yehlukayo. Ngoba kungazawine lo esimfunayo asozaphumelela. So yibo bunzima obukhona, kodwa abantu bayakwazi ukuthi bafunani. But inkinga idiba ngokuthi ikhangele omama, ngoba kade sikhangele indaba yendlala, bona bathola ndaba bayalwa. But ama-opposition parties siyakwazi ukuthi bakhona abaphinywayo abafuna ukusetshenziswa babhadale izimali, benza ngathi libale bandla nabo, kodwa bengelalo. Bafuna ukudisturba nje amabandla abawazi ukuthi afunwa ngabantu. So lokhu sikukhangele, sibakhangele ngoba abavotayo eZimbabwe abaningi ngomama, bana abahluphekayo ngomama.
Kodwa phela omama bayavuma ukusetshenziswa ngabesilisa abamabandla abo ukuthi abantu bahluphane phakathi kwabo. Kwenziweni-ke ukuthi omama babambane kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi?
Khona kuqakathekile ukuthi omama ba
ya asipheke uMangwenya sizwe.
Khona uqakathekile ukuthi omama bebe le decision eyokuthi bona bafuna ukuthi kasibambane nini. Kodwa khona lokho esikutsho ukuthi asikwanisi ukubambana, sonke sifuna ukuthi sibiselane phansi. Uyabona into ehlupha yena le. udubo kathesi njengendlala yonke into wonke umuntu kathesi uyadubeka udubo lukungene konke umuntu so yisikhathi sokuthi kufanele sibambane omama thina kufanele yithi vele omama yithi esibambe ilizwe kufanele sibone ukuthi thina siyenzani senza izinto ezibonakalayo kodwa omama thina singazwa kuthiwa namhla sesinika iswit sesithiya sesithaba kakhulu asikho decisive
uthini ke madubela ngalokhu
ya because omama siyasetshenziswa lapha ngiyali isiyo uhlupho yikuthi thina singabayanga omama isikhathi esiningi so ubaba ngabuya le mali uyalaka ukuthi ayisebenzise ngoba ngiyabe ngifuna imali but ukuthi sikhangele ngaphi siyakwazi engathi thina ngapha ezimbabwe vele siyakwazi umuntu wonke uyakwazi ngoba ngaze kuyinwe lo esiwufunayo asoze aphumelele ngoba labana abayibo abakhangela ama-elections abasoze bathiphe impumelo eyiyo bona bathiphe abakufundayo ngoba abamfundayo nguyise kambe kushiwa ngingathi mina ngifuna isikhundla ngithi abantu abamibangihambisele ilokuzeni iprocess yonke wena ungaphumelela yini awusoze uphumelele kuyabe kuphuma mina kokuphela kokuphela indlela abantu bezimbabwe bayikhangele ngoba akusela muntu ongeladubo sonke silo nhlupho abantu lapha ezindlini ngama-stress imali ayisekho imikhuhlane siminengi indlala ngapha ibhakile ngayimali ingekho abantwana bafuna ukufunda kula mali so wonke umuntu uyahlupheka lapha ezimbabwe uhlupho silikhangele laba bama-parties siyabazi ukuthi ngobani esibafunayo thina
Unkosazana Phoebe Dube lo nkosazana Julian Ngwenya balwela amalungelo abesifazana. Bebexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Sifike emaphethelweni komlindo yagcina isikhathi kasisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke zihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngabantu lamankampani abafihla imali emabhanga akwamanye amazwe. Itale lePhalamende lihlaziya udaba lwababalisi abafundisa endaweni lapho abangazi khona ulimi olukhulunywa ngabantwana. Njalo iphepha ndaba le The Chronicle limise umsebenzi umadweba walo ngemva kokuba edwebe i-cartoon esole kakhulu ngabantu abanengi. Kwanelokwa lamhlanje, olivalelisayo, muntungamili nkomo, libe lobo suko buhle.